Ndebele.
Alifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathini ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Bulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi aluko uhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kule mbiko etshiyeneyo eyokuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempilakahle lolwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leye Zimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi. Lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Disability and Development umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende leZBC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la banye abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19. Usitsho ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information ethi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi ingxenye bekumele sithathe uhulumende siye laye emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi kala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonokho ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele kundaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus, ubona ungani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lo dubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esikufake emaphepheni ethu. So asikabikwazi ukuthi kuza thethwa nini, kodwa silethemba elothi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcitho eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele undaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics abasinika wona mihla ngemihla abaka cacwe ukuthi kuye kwaba lo muntu ogqekekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona iyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungawazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezomthethwandaba. Ungasiyela okuningi ngalo.
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana July Moyo ukuthi igcikwane le coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethulela amazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezithiyeneze isole amazwi la zisithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo esithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano we World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kamoyo sixoxe lesikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Hayi, nguJulai Moyo okhulumela amazwi ajunula abantu. UJulai Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona, abantu bakobulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sithibani ukuthi uhulumende vele kakalungisi, kakalungisele uBulawayo, kakalungisele uZulu lapha esigodlweni sakobulawayo. Into le ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ukuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kutsho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakobulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali anje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde imali leyo vele ivele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MDC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTenda Ebiti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo i-ZANU PF. Angithi uyabona. So Nga kunjeyana uzananzela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi yakhe labantu izibhedlela njengoba phela nanku ulokhu zenu July moya khuluma ukuthi hayi nga kuswelakala lokhu zenu equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare khonapho bayaweza utshela ukuthi uzibhadalele uyabona mfowethu uzibhadalele khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona uyabuzibhadalela angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanye amazwe into lezi zonke lezenziwa nguhulumende. But because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba, otsotsi oguluva, imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista kumele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo yinhlamba vele enkulu naleyo. Ngakhangena lapho emathebuleni nhla kulamalahle, kule golide, kulani, kule nhlanzi, yonke into ikhona khona. Uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela, just 10. Kuhle ukutshengise Chris ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigilamkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ubana ule gcikwane le coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili, ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele kuba ngodanda yena. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe ngabanye abantu bezinye izizwe ngoba imali engena kuhulumende iningi, kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Heyi, angiyakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithani Chirohotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxoshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni basike koBulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Basakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esesinalo asisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osufuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ithukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu, bathi bafuna incwadi ka-DA. Siye sesiphiwe incwadi zikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlela sisilala. Into okuthiwa yikudla sesisidla kanye njenginje endala ukuthi akusadleki, akusaphileki. Yingoke sesicela kubana alibana basivumela ukubana siyefika ezidolo. Ye, sihamba singa-1-1 akwenzi ukuthi sihambe siyihobhu ngathi siyalesaba leligcikwane kodwa ha sesithwaye senzima. Sithwa senzima sisibili. Angazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ukubana kwehla basekuseli kube lula ukuphila siyakwazi sonke sile twice social distance esizama lathi kuyenza kodwa sokunzima kithi ngiyabonga
esalubonani balandeli abahle baka studio 7 ngiyalibingelela gama lami ngonkosi khona kuphe mvela ekeze womsteti hayi siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni zethu into aeda futhi amalanga amanye phezulu hayi sesizafelwa ngabantwana abantwana bakufa thina njengoba sisemazweni akathana khonapho eBotswana utamabhota azavulwa mhlakunini asikwazi sokuzaba lokusela ezigabeni okuzaba ubuningi hayi aya sesithwele nzima bakithi nga unkulunkulu uyangenela lokhu kuphele siwa siyacela unkunkulunkulu asingenele siyathandaza imithandazo nsuku zonke sithi unkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule siyacela sibili balandeli bonke cela sibili ukuthi labo balandeli bangene labo kustudio 7 labo bakhuluma kusezinsizweni zabo banike izinamba ukuthi labo bangene kustudio bakhuluma kusezinsizweni zabo
ufortune yone wange iqiniso elihle engalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikhwayo in terms of ukuvikela because asikabile iqiniso ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi asikabile direction so andubana kuyayenza andubana kuyayenza kusiya nami andubana uhulumende uyayengeza amanye amalanga at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi
hayi kubuhlungu lokhu moya resakenziwa ngumachayi seza suspect abantu ukuthi yebala makoro yori ikorona iqale kubo ama-governments abo angenele phele bathatha abantu bebuye emakhaya babe sifika lathi kubo-china city la sibadudule ya lakho konke lokhu kugcweleyo laphana kubo lokuzenini laphana ekhaya lapha bekududule ayikho enye indlela phela ake kuhlukumeza abantu ngale ndlela
ivuka njani bahlaziyi ala ke siyavuka ngapha lokho asibona indaba lokho elizifosela kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le China le ngase sibonqolo lami ngezama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubrurom ose China khona ngale ngizizwa uhamba njani sibona ama Nigeria engani engani bayahlupha kodwa uthi hayi khona indaba ekonjalo labana abantu bafuna wonke ama African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi ekhuluma nje bake bafika endlahlala khona wagcina ecathile wakhipha edroom kodwa abantu bayaphenduka ngase ngibuza ukuthi why sibona ama-Nigeria kuyiwama phambili wathi hayi khona ukuthi ama-Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana abe yigroupu njengoba edla ukubona khona phana egoli kokuyibhomba ukuthi ma ungayi-Nigeria li-one swange begcwele bonke sebemdifenda lakho kunjalo
banomomobi lawa manje abanandaba yazi kunabantu aba-pregnant two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungenamali yelozen ye-hotel yabo balibuthelzaunda imvulu yanetha abantu bagula already sebebulawa yi-flow i-understand abantu bagodola ngoba baphonga abanye bebephonga ukuthi right now come out abanye bebanikeza at least ama-one hour abanye ama-30 minutes yabo but uma u-confuse ungakwazi ukuthi umaybe uyajika umbe kanjani yabo ungakwazi ukuthi laba abamithiwe bagula right now because really about 4 days bephandle lokhu bebahanqa abantu lokhu behanqa abantu bebahanqa kanezinkomo abafuna abantu behlale phansi abafuna abantu bamongamalingama for 2 minutes balokhu behanqa behambe lebhodelandi behambe lejika lebebuye futhi belekhanqe lebuyele kanjalo kanjalo esibhedlela babayalela ukuthi bebelapha abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi bebela ngikutshe Morris yazi ngikutshela ngaze ngibona into enje so yazi lokhu kokuhlongo kwakwimali mina ama-WeChat suspend kulabo 2 months ama-WeChat esuspende awukwanisi ukutransfer imali awukwanisi ukwenza i-understand ama-WeChat asebenza ngawo ama-students abantu uma bekwafuna ukuzisiza bathumela kwama-students yawabasisizayo ukuthi silokho simebe ukuthi uhle yabo especially thina esingapha kule i-province i-understand ngoba abanye kubanye ama-province sibakufesa kodwa akukho tensi like ngapha i-understand so kunzima vele kakhulu ngitshele mna vele angazi ukuthi senze njani I don't know kunzima khona ukulala kulaleki balala bebhengi izivalo barasa abantu amadoda liwaba abamanga khona kubuhlungu vele mina yazi mina angaze ngibone into enjalo lokuthi abantu eAfrica bona waye beba keep beba phatha kahle abantu bephatha kabi abantu abamnyama ngale ndlela akunjena uma uzothi uhlele nomChinese befike bethathe wena umuntu omnyama bethu ba prophetic corona lele wena le corona kodwa umkhuhlane waqala lapho ingqondo bana nale betheste wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi everyday oyilichina why kuyikuthi futhi i-corona yaqala ngawo bengathesti lo mfazi betheste wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho so ungabona mna njalo vele the way sengicake ngakhona so kule about 3 weeks into le eqalile yazela kulaleke kunzima kakhulu izonokudla kungikeni ngoba amashopo bayala uthanda bengeni amabhasi bayala isitimela ugadi uma kuthi umuntu omnyawo uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe so i-racism yakhona ibuhlungu isengithaba ilungu bebe sizonda vele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba 3 pain. This is painful, unfortunately.
I ndaba ekhorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima asazi kuyophela naphi sesipho kuhlala emathembeni okuhlala emathembeni ubona sukuphazamisele emcimbi emikhulu yamaphasika hayi lapha kunzima.
Ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwelemelika kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe leMelika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kusukwana ezilutshwana ezilandelayo, kodwa ingcwethi zempila kahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha hayi kuthula sibili, kuthule kakhulu. Abantu vele ubona qoqo esitolo, esitolo kuphela besiyathenga, kodwa hayi le traffic is very low. So abantu they are trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili, kuyabonakala. So yikho kwenza ala bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngapha. So abantu sibili hayi lapha esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho, you know, ngoba akukakhanyi ukuthi kuyangaphi njengoba kulokhu kuqansa kusiyale. So sonke nje singena ezindlini sivale, nxa ubhuka waphuma usemsebenzini obuye usekhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho. Yeah. Nxa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imaski, ube lama-sanitizer, ukline lapho osebenza khona, uzame nje zonke iindlela zokuzivikela. Nanxa ungaye esitolo uhambe ufake amaglove usanitize amakhathi lawana ulawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba.
Konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela?
Izinto eziselelayo lo ama sanitizer ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona go lapho kukhona kuya reshini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani okudla nje okusessential awusavunyela ukuthi udobhe ngakunenga usudobha lawe kube kunye kube kubili awusakuya konke lamanzi awuvunyela ukuthi umuntu athathe kube kunenga kuyabe kubhale ukuthi ungazowathatha kube kunenga ithiyela abanye lawo. So abantu vele sasekujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempilakahle iziphathamandla zogatsha lwakhe
ezibona ngokhuhlane lo we coronavirus zingakethuli imbono yazo, ubona kusenzakala yini lo?
Okokuvula kwaleza yena umongameli wayekhangelele u-3 April, kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga, kusobala ukuthi uzamela landela abezempila kahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana, kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba, kodwa akukhanya ukuthi kuzakuba njalo ngoba kathe siwe-reaching sesize sedlula i-Italy yona ngokwayo sesiyaphosa sedlula amazwe wonke ama-Europe, so sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi kungcono landela abezempilakahle.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Silivusa ngengoma zomdumo wamakhosi irege. Liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula. Leyo ke bekuyingoma kaSox nejabere. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhlanje. Inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo we-ZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane nge-coronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bayifunde. Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathintambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.